indlala ikhona kusukela ebantwini sakwina sokulesikhathi abantu bengakatholi ama food handouts from uhulumende i-social welfare from ama non-governmental organizations. So indlala inkulu but of course abantu bayabe lezinye iy'ndlela zokuphila ngazo. Nxa singakhangela endaweni zenyamazana inkomo sezifiwa phansi, utshani abukho kwezinye iindawo lapho kukhona khona utshani ubomile khonapho amanzi ayabe engekho. So indlala yangkhona inkulu enyamazaneni ebantwini. Even inyamazana zeganga kuhambe national park aziyapha laziindlovu lenxa ye-drought but kwezinye iindawo etisi epasi kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayabe khona but malutshwane serudaka amanye amanzi angkhona. So hayi indlala ikhona.
Inyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini?
Indlovu yizo ezikanya zibonakala ukuthi njengoba uyakwazi ukuthi indlovu inyamazana inkulu yizo ungathi ziyafe kuthiwa le ndlala yena le eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle. Of course ziyaphila lokhu ziyisihlahla but the same time nokudla utshani but iyisihlahla yikho kade zicabisa ukuhluma but mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu yizo ezifayo. Of course bonyasi lezinye ziyafa lapha nalaphayana but indlovu they are the ones that are affected in Amazon.
Inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadamu?
Edakeni ziyafela khonapho but at the same time indlala siyinsili yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi. Uyazi ukuthi is a drought area iwange district. So le ndlala siyibona ngokubayo iyazibulala inkomo.
Bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki?
Hayi imize emlutshwani lapha lalaphayana abantu abantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi nxa sekufike isikhathi sonalesi bakwazi ukuthi amanzi ayabe ehlupha ukudla kuyabe kuhlupha siyababona bayazithengela ukudla but imizi ebalwayo imizi elutshwani abaningi ziyawa inkomo abaningi amanzi angkhona lawo siyabe ehlupha bakwanisa ukugebha imigodi. So inkomo zabo ziyanatha khonaphana emakhaya hhayi ngilezakamizi ezilitshwane engingazibala ukuthi laphanana laphayana laphayana but abaningi ba-afekthwa inkomo zabo ziyafa ziya-afekthwa zile ndlala. So inyama zigcwele lapha emareserva lapha mina lami ngiyisakamizi esleywood ekuseni ngivuke ngifonelwa labanye bathi kulesithebo ngapha komnye umakhelwane futhi lasikade sikhona futhi isithebo. So hhayi ziyafa everyday inkomo sesiswele nzima njengezakamizi.
Kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende la kunhlanganiso eziphathisa abalambayo?
Kuhulumende mina into engayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development but siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district amanzi malutshwane amanzi kakho. Uhulumende masipula amasoks akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe la manzi amaningi amadamu angkhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo azanceda abantu benze amangadi kukanya kulabanye abangayenzi imisebenzi kuhle because kuyukuthi kanti beyenza kuhle imisebenzi yabo especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kulodiwo olwamanzi ewange district in particular certain areas njengedethe idethe ake ntel you asikameli a grain of independence lies to say we are independent because lokho siswela amanzi of which inkomboni iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayeneliseke ukuthi abantu baphile endaweni yenkomboni. So uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi esis akangeli kakhulu the district of Wange sinikwe amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile. Labana abakhangela ngeze-environment and natural resources ukuthi zame ukubona ukuthi even khona ngale pas ama-bos ayayingezelelwa lazo inyamazana zethu because ziyaletha esibiza ngesingizi sithi i-foreign currency. So kungayenza amanzi amanzi ngokulumende kwenzele ukuthi kube lamanzi ayenelisele ukuthi inyamazana ziphile ngokudla kwamele ukuthi ziyengezele ngokudla kwangkhona. I'm not a professional in that field, but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenze. Yinto engayikhuthaza uhulumende laboprofesa ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani.